sibuyela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu namhlanje.
Siyafisa ukuthi nje ama ministries babuye bazosifundisa senze into enhle ngakho. Ngoba nxa sizikhanyele sikhanyele lamanye ama youth la amankazana, isikhathi sibakhangelele eGoli sibakhangelele ema America. Basebenzisa izinto lezi ukuthi baphile.
Abesifazane abasakhulayo babuthene eHarare bebonisana phezu kwendubo abahlangana lazo elizweni ngenhloso yokucebisa uhulumende omutsha weZANU PF indlela angazisebenzisa ukuqeda lezi ndubo.
Kungamanga ukuthi abantu kuba yi-desperation ngoba imisakazo emilutshwane eZimbabwe ukuthi bese belalela imisakazo yaphandle. Baphiwe osuphamandiwanzira ama-licenses, bakhona o-ZFM, bakhona o-Star FM. Kodwa abantu beZimbabwe basola ukuthi leyo msakazo lalawo ma-TV akhona ayabe ekhuluma ngebandla leZANU PF kuphela.
Uhulumende uthi uzanikeza ama-license okusakaza amaningi kulabo abawadingayo ukuze iningi lingalaleli imisakazo engaphandle kwelizwe egoqela iSW Radio Africa kanye lawona lo msakazo weStudio 7.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru uthi ibutho leRenamo lakwele Mozambique lingaqhubeka ngokwethusela elikwenzayo ukuthi Luisa uhulumende weMozambique ibutho leZimbabwe elizangenela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abesifazane abasakhulayo abangamakhulu amabili abavele kumagumbi amane elizwe lamuhla babuthene emahofisini eZimbabwe Women's Bureau eHarare bebonisana phezu kwendubo abahlangana lazo elizweni ngenhloso yokucebisa uhulumende omutsha weZANU PF indlela angazisebenzisa ukuqeda lezi ndubo. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngugceleyo eseHarare.
Abaqoqela umhlangano weTaura Young Women's Conference abeZimbabwe Young Women's Network for Peace Building batshele intatheli izindaba ukuba umhlangano welanga elilodwa lo wenziwe ngenhloso yokuphuma lemibono uhulumende omutsha weZANU PF angayisebenzisa ukuziqeda lezinkinga abesifazana abatsha ababhekane lazo. Umkhokheli walinhlanganiso yabesifazana abatsha yeZimbabwe Young Women's Network for Peace Building unkosazana Grace Chirenje uveze ukuba inkulumo zalomhlangano bezikunhlangothi ezimbili. Lezi ngezibalisa ukuphatheka kwabesifazana abatsha laba kundaba zezombusazwe kanye lakuhlelo lukahulumende lokunikeza umnotho kusizalwane zeZimbabwe olwe-indigenization and youth empowerment. Uchirenje uveze njalo ukuba abehofisi yogatsha lwabesifazane ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa bathembise ukuba bazimisele ukusebenzelana labesifazana abatsha laba kundaba zentuthuko.
And they also encourage us to develop a gender desk and engage the different arms of the ministry that they have right now.
Kuthi unkosazana Grace wagoneka osebenza labenhlanganiso ye Munanga Fairs Forum Trust laye obekulomhlangano uthi siqoqoqela sendubo zabesifazane yikusweliswa kwabo amathuba okuzithuthukisa kanye lemibono kaZulu egxile kakhulu kwezesiko athi likhangelela owesifazane phansi.
We have a ministry of youth that is being headed by people who are not youth. And now when you have such a situation, what are the chances that they know the interests of the young people?
Unkosazana Sithabiso Ndlovu yena ovele kobulawayo ukhala ngabezombusazwe athi bakhohlwa ngomama omutsha kundaba zentuthuko kodwa babafune ngesikhathi sekudingwa ukuba bavotelwe ikakhulu kwele mandebeleni.
Ababuye bazosibuza mina mvotile semfuna impendulo yokuthi wathi ungena wabuye bazongithembisa izinto zingapi. Mina lapha ngivela khona ngivela eMathebeleland. Kade mfuna ukumtshela namhlo babu nema lo mama uDamasana ukuthi hayi izwani ivele sesikhohliwe ngani. Ngoba iqiniso lihle libuya lizodinga amavoti selibuye leHarare selithi hayi thina sikhala manga. Kasikhali manga sikhala iqiniso. Siyadubeka kobulawayo. Siyadubeka ePlumpt, siyadubela eBing, sikhunjulwa nxa sokufunakala amavoti.
UMadlovu ukhuthaza uhulumende kanye labezombusazwe ukuba babohambelana lesikhathi bakhuthaze abatsha laba ukuphatheka emisebenzini ephathelene lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku njengoba kuyikho asebekufundiswa ezikolo lasemakolijini.
Siyafisa ukuthi nje ama-ministries babuye bazosifundisa senze into enhle ngakho ngoba nxa sizikhanyele sikhanyele lamanye ama-youth la amankazana, isikhathi sibakhanyelele eGoli sibakhanyelele ema-America basebenzisa izinto lezi ukuthi baphile. Ingani thina eZimbabwe izinto lathi sesifuna ukuthi lathi singene khonapho sokuthi hayi singangeni ngoba izinto zikaSathane kuyasiqedela imali. So mina njengomuntu ovela kobulawayo ngithi hayi sibazwile sibuyile eHarare sezo kodwa into esalayo ukuthi hayi kobulawayo siyabamelele sizababuza.
Abesifazana abatsha laba abaleminyaka ephakathi kwelithumi lasithupha kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu baveze njalo ukuba akuncedi ukuba hulumende abe lokhu ebakhuthaza emsebenzini yentuthuko engabasindiyo ebekhuthazwa kusukela ilizwe lithola uzibuse okubalisa ukuthunga impahla, ukufuya inkukhu kanye lokuchola idobi. Bona abesifazane labo bathi mabatholiswe amathuba labo bangene kwezokulima lezemigodi, hathi kube lokhu kuthiwa imisebenzi yabo baba ikhitshwe le migoqo ekhona ebavimba ukuba baphatheke emsebenzini emqoka, hathi kube lokhu kuthiwa kabaphathe imisebenzi yokuchola idobi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.